iqembu elisezindaweni yesibili engalanini yemiklomelo elengezi platinum stars libe ngujikelo bhanqa 0-0 leqembu leblack rhinos okuyimpumela yetsho ukuba liphutha elithiywe ngemiklomelo elithumi lambili liqembu eliphakamise isicoco salo nyaka ele-fc platinum iqembu lengezi lilemiklomelo ngamathumi ayisithupha lesithupha kuthi ele-fc platinum lona eliphutha imidlalo yalo phakathi kweviki lilemiklomelo engamathumi ayisikhombisa lathoba mnembili endaweni yesithathu kule qembu lechikenini lona libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele-triangle yeloveve njalo lilemiklomelo ngamathumi amahlanu lesikhombisa kuthi ele-triangle liphutha elisendaweni yesine lilemiklomelo ngamathumi amahlanu lesithupha umqeqeshi weqembu le-triangle utaurai mangwiro utshele intatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba iqembu lakhe lidlale kuhle lo nyaka njengoba liphinde laphakamisa le nkezo yechibuku super cup
kube lo mehluko omkhulu ekudlaleni kwethu kwalo nyaka nxa uqathanisa lokwanyakenye lapho esiphuthe imidlalo yeligi sisendaweni yethuba munemunye saphinda saphuma kusigaba sokuqala kunkezo yechibuku ngithanda ukutshayela ihlombe imuli yetriangle yonke ngoba lokhu kwenzakale ngemva kokusebenzelana ndawonye akusiyo msebenzi kataurai mangwiro kuphela
kweminye imidlalo edlale namhla iqembu leadali bemjikelo bhanqa 1-1 leharare city iqembu lecaves united lechapunga bemjikelo bhanqa 0-0 kwaba lempumela efanayo njalo phakathi kweqembu lezbc kariba kanye lelebulawayo chiefs lawo achayane aze abhekana kungela qembu elenilisekulitshayela emambuleni iqembu leshabane mine libhaqabulwe nge-4 kanyangele-Rentals kuthi elemtare city rovers linqotshwe nge-2 kanyangelebulawayo city yikanti iqembu lenewfield livalelise isigaba se-psl ngokwenza izimanga lapho lichayele dynamos nge-3 kanya iqembu lenewfield ngelinye lamaqembu agunyulwe kwisigaba saphezulu ngemva kokuphutha imidlalo yalonyaka esendaweni yezine ezisemsileni wengalane njalo amanye akhona ngabalisa eleshabane mine yemtare city rovers kanye lelebulawayo city ngimele istudio 7 ngobulawayo ngimujoseph njanjini.